sokuyisikhathi sendaba ku VOA Indebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 26 kumabasa 2021 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
kususa indlela eqhakathekileyo yokuvimbela ukuthi amajaji inkantolo emthethwandaba ibe ngaphansi kukahulumende.
Idale lesenethi likhangelelwe ukuvota kusasa lisamukela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe okwenziwe lidale lephalamende ngeviki edluleyo phansi kweConstitutional Amendment Bill number 2
ukuze izisebenzi ziphathiseke kundaba zomnotho ukuthi zithole phela inzuzo ethexaxa.
Ugatsha lwezimstars luthi isilinganiso sokukhwela kwentengo yempahla sehlile kodwa lokhu akutsho lutho ebantwini abaningi ngoba imali edingwa ngumuntu ukuze aphile kuhle ngenyanga ikhuphukile. Ubhubheho yedwa nge-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamashumi amabili lambili belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yilo mkhuhlane selokhu ufike kuleli nyakenye laya kunkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1557 kuthi asebetholakele belawo sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 38,086. Ugatsha lwezempila kahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula kancane ichumi lambili 12,112 njalo abahlatshwe esibili bangamakhulu phose ayisithupha 5,807. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selifike kunkulungwane ezingamakhulu amathathu alamachumi phose amane 336,600. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamachumi edlula amahlanu 53,418. Idale lesenethi likhangelelwe ukuvota kusasa lisamukela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe okwenziwe lidale lephalamende ngeviki edluleyo phansi kweConstitutional Amendment Bill number 2. Amalunga ezanuPF lawe MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora asolwe ngabanengi ngemva kokupasisa libhili besithi izaguqula isisekelo ngendlela epha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo. Ingapasa libhili kuSenate kusasa iza kuya kuMnangagwa ayisayine. Phansi kwalinguquko uMnangagwa uba lamandla okukhetha abahluleli bemithethwandaba bengazange bavivinywe nguZulu njengalokhu obekusenziwa. Yesula njalo umuqa wokuthi abasekeli bakamongameli kumele bakhethwe nguZulu. Unkosazana Thokozani Kuphe lamanye amalunga e-MDCT amathathu babambanela be-MDC alliance kamnumzana Nelson Chamisa ku-House of Assembly bala ukwamukela linguquko okuyinto ebikwayicunule uMonzora. Kusenethi kusasa lakho kukhangelelwe ukuba lamalunga ebandla likaMonzora ambalwa aza kwala ukwamukela linguquko. Kodwa malutshwana kakhulu njalo kasoze enelise ukuyivimba libhili lanxa engaze xhasane labe-MDC Alliance njengalokho okwenzakale ku-House of Assembly. Ukuhlaziya loludaba sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Ukupasiswa kwalomthetho oguqula iconstitution yeZimbabwe ngokwesibili kususa indlela eqakathekileyo yokuvimbela ukuthi amajaji inkantolo emthethwandaba ibe ngaphansi kukahulumende ngokunjalo ibe ngaphansi kweZANU-PF. Kubulala amalungelo abantu, kubulala umthetho, kwenza kube yilizwe likantando kayiphikiswa. Akusoze kube lamalungelo avikelekayo, ilizwe lizadilika ngokuba kungasela kuvikeleka ebantwini. Yinto engadingakaliyo kodwa edingwa yiZANU-PF ukuze ibe namandla okudiliza, ibe namandla okuthi qedisa lona lelizwe khona lokho okuseleyo nje kuphele konke, kuqedise udokoza lokuphila kwabantu beZimbabwe. Kuyinto eyingozi kakhulu ngokuba sekuphelelise ukuthi iZimbabwe ibe yi-dictatorship, ibe yi-repressive state, ibe yi-totalitarian state, ibe yikho konke okubi ongahlangana lakho emhlabeni.
Ubona njani omunye umthetho lo obunjwayo okwamanje osolwa ngabanengi owe-Patriot Bill?
Nge-Patriot Bill iZANU-PF ithi yona ifuna amandla wonke okuba ijezise bonke abasola ukuthi busa kabi. Wonke umuntu ozakhuluma athi ngizwa ubuhlungu lapha, ozathi imigwaqo idilekile, ozathi izibhedlela zilamithi, ozathi izikolo azilazi mabhuku okufunda, ozathi yena amatitshala kaholi, amanesi kaholi, ozathi ilizwe liyadilika, ozathi kakula msebenzi, wonke lowo muntu uzabotshwa. Bafuna khona lokho nje lawo mandla okubopha wonke umuntu nayo, bavala amehlo abantu beZimbabwe bekhangele emini. Kuyinto embi ngendlela ephindwe kanengi leyo, engafanelanga yamukeleke noma sekutheni ekuphileni kwabantu.
Kukhona yini okungenziwa okungenqabela iPatriot Bill le njengoba kukhanya kwehlule kuConstitutional Amendment Bill number 2?
Nxa ngabe amaparlamentarians engalaleli, nxa ngabe umbuso umbi political party esembusweni engalaleli, indlela yokuqala ukuyijezisa ku-election ngokuthi abantu basukume ngobunengi bayayikhipha embusweni, bayikhiphe ku-council, bayikhiphe ku-senate, bayikhiphe eparlamente, bayikhiphe e-state house. iZANU-PF isifanele yenzwe njalo, iphumphele ekubusweni. Ayingaphumphele nje kuphele ekubusweni, kodwa idilike iphele, ingavele ibonakale futhi phakathi kwelizwe leZimbabwe. Kanti kokwesibili abangakwenza abantu kungakafiki election yikuhlala phansi esingathi i-stairway, bangatoyitoya, bangenza zonke izinto eziza kwenza ukuthi kuvimbeleke ukonakala kwelizwe kusiya phambili.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Ugatsha olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency luthi isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo sehle sisuka ku-240% ngombimbitho saya ku-197% kulinyanga. Lanxa umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kujabulela lokhu, ingcwethi kwezenotho zithi akutsho ukuthi intengo yezinto iyehla, kodwa kutsho ukuthi ikhwela kancane kancane. Lokhu kufakazwa ngumbiko njalo owethulwe iZimstars oveza ukuthi imali edingwa ngumuntu oyedwa ukuze aphile kuhle ngenyanga ikhwele isuka ku-5,312 Zimbabwe dollars ngenyanga edluleyo yaya ku-5,672 dollars. Kusenjalo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi izisebenzi zidla lo klubhu ngeholo eliphansi.
Ukuze izisebenzi ziphathiseke kundaba zomnotho ukuthi zithole phela inzuzo ethexaxa, kufanele zitholeke iholo ethexaxa. Nxa sikhangela ukukhulunywa zingcitshi okwamanje, sibona ukuthi iholo elalitholakala ngama-60s, 70s, singathi lithenga okungcono kule holo elitholakala okwamanje. So iholo elitholwa izisebenzi ngemva kokuba sesithole uzibuse, liholo elingathengi lutho nxa sikompeya leholo elaliholwa izisebenzi singakaze sithole uzibuse. Kuyatshengisela ke ukuthi nxa sibuya kundaba zomholo kumbe zomnotho, izisebenzi siphathiseka kalutshwana ngokuthi phela kazilamali. Ukuze uphathiseke kundabeni zomnotho, ukwaniseke ukuthi ungathenga kumbe ngama-shares, uyanxa kuyikuthi ule plazi uyakwanisa ukulima, ikuthi ube leholo elithe xaxa.
Ungathini ngendlela izisebenzi eziphathwa ngayo elizweni nxa sikhangela ukuthi eziningi zazo zikhala ngeholo eliphansi kakhulu?
Loba njengelizwe sasayina ke ama-convention esingathi ngama-co-conventions. Lawa ngama-conventions anika ke izisebenzi ilungelo lokubuthana, ilungelo lokufoma ama-unions, ilungelo lokuphathiseka kundaba ze-collective bargaining. Nxa sikhangela in practice okwenzakalayo kumbe silomthetho yini enjalo, sibone engani sesibuyela emuva, singaba lakho emthethweni, but in practice sikutholi. Nxa sikhangela ke lama judgments avelela ema-court kwiminyaka edlulileyo, sesibone ama judgment anqabela abantu ukuthi bengabuthani, sesibone ama judgment anqabela abantu ukuthi bangayi ku-strike, sesibone ama-judgment athathela abantu iholo nxa bengayanga emsebenzini. Ekuqaleni izisebenzi zazibhadalwa ngokuthi zibuyile yini emsebenzini, ikho esasikwazi. Ngesilungu babesithi you avail yourself, kufanele ubhadalwe iholo nxa ubuyile nje emsebenzini. Nxa sikhangela ama-judgment aba khona okwamanje, sengathi usebenzile yini ukuze uthole iholo, sokuchiyana nje lokuqala. So nxa sikhangela ke singathi ngama conditions of employment kumbe indlela abantu abaphathwa ngayo emsebenzini, sibone ngani abantu sebephathwa lucuku njengendlela ababephathwa ngayo ngesikhathi samabhunu.
Umnumzana Japhet Moyo, ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Inhlanganiso yekhankasela ukulungisiswa kodaba lwegugurawundi eibhethu likaZulu ithi iyalijabulela inyathelo elithethwe ngumongameli weMelika umnumzana Joe Biden elokuhlela ukubulawa kwabantu bakwele Armenia abedlula isigidi njengombhuqazwe igenocide ngesiNgisi. Sokuleminyaka elikhulu lasithupha, 106 years, abantu laba babulawa ngochuku olumangalisayo nguhulumende we-Ottoman Empire osokulilizwe laseTurkey kulezinsuku. Enanza isika lesi ngempela sonto, uBiden ube ngumongameli wakuqala embalini yeMelika ukuhlela isehlakalo lesi njengombhuqazwe okuyinto ecunule uhulumende wakweleTurkey. Inhlanganiso yeibhethu likaZulu ithi layo ifisa amazwe omhlaba abize igugurawundi njengombhuqazwe njalo udaba lolulu lungiswe. I-genocide kubulawa kwabantu bomhlobo othize ngobunengi. Abanengi bathi igugurawundi layo yi-genocide. Nanku uhulumende we-ZANU PF wabulala abantu besiNdebeleni emathebelelendi lase-Midlands abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000. Sixoxele siphathamandla se-ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngemva kweminyaka yonke leyi ama-victims ngokwawo athatha i-lead ahlala eyiwo atshoyo ukuthini sabulawo. Khonoku mbona ngazathi kuncedile ngoba indlebe yomhlaba ize yabezwa. Lathi yikho esikutshoyo njengenhlanganiso yebhetshu likaZulu kubana njengabantu bemathebhelelendi kuqakathekile ukubana singathuli. Kasikhulumeni lathi umhlaba uzagcina usizwile. Ukuthula senze ngani akwenzakalanga. Ukuthula sibe sijabulisa abantu ngoba sithi khona kona sisemabandleni kumbeni sifuna ukuholisa indumba ngoba sesilohlupho lokuthi silabantu abathi ngoba bafuna ukuholiswa sebe sithi laba bafayo bafela izi. Akufumelanga sithi ngoba sifuna ukuhola bese sithengisa igazi labantu abafaka ubuhlungu bengalacala. Kufuze sikhulume siwenze ama-commemorations, siwenze asikhulumi leZimbabwe kuphela sikhuluma nomhlaba ukuthi bantu kwagangwa lapha abantu babulala abantu abangalacala kuthiwani ngakho. So akumelanga abantu bamathebhelelendi bethule, akumelanga abantu beZimbabwe bethule. Kuzothi sithi raise our voices against uhulumeni owagangayo wabulala abantu abangalacala, izalukazi ezingalacala zarethwa, amantombazane esikolo arethwa, silabantu abagcwele iganga lonke leli abangabekwanga ngendlela elesizotha ngenxa yombhuqazo. So mbona ngazathi njengabantu bemathebhelelendi, njengabantu beZimbabwe, we should always raise our voices around in ukubulawa kwabantu bona labo. Kufuze sikhulume kakhulu ukuthi sifuna ukubana kube le justice. Kuvuzothi sikhuluma ukubana sifisa ukuthi abantu laba bebekwe ngendlela elesizotha.
Ungathi udaba lwe-Armenia lolu lupha ithemba yini kulabo abathinteka kubi yigugurawundi e-Midlands lasemathebelelendi?
Kuza activate abantu, kuzaqalisa ukuthi kunikela labo kodwa sebemadolonzima ithemba lokuthi hayi bengaqhubeka belwela ijustice bazayithola. So mbona ngazathi okwenziweyo yi-America ukuthi bethi ngemva kwe-100 years okwenzakalayo abantwini be-Armenia i-genocide. Bona ngazathi kuyakhulumisana kakhulu labantu bemathebhelelendi, kuyakhulumisana kakhulu labantu beZimbabwe ukuthi okwenzakala emathebhelelendi kwaba le-genocide. Njalo it doesn't matter ukuthi sokulesikhathi esinganani, kufuze ilungiswe. Bona ngazathi lokho kuzanikeza ama-victims ithuba lethemba lokuthi umhlaba kwelinye ilanga uzabezwa. Bona ngazathi njalo kuzanikeza lezigebenga lazo ukuthi hayi icala kaliboli.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Asenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngokwethula kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa ngalolu daba. Kodwa uhulumende uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyalulungisisa udaba lwegugurawundi lolu encedisana lenkokheli yosiko. Sikhangele okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi kulenyanga yeZimbabwe egwetshelwe ukupika okweminyaka emibili kwelebhilithane ngemva kokupha isigulane igwayi lamakhala saze safa izama ukuselapha. Igama lomsolwa nguLindonindi njalo umufi nguSophia Jekecha. Iphephandaba leChronicle lithi owake waba ngumhleli walo wezindaba zemidlalo njalo wazosebenzela iphephandaba leDaily News lamanye achiyeneyo umnumzana Innocent Kurwa ubhubhele engozini yemota kobulawayo ngomgqibelo. Aba nabalaleli beStudio 7 bexoxa lentatheli izindaba yethu uEzra Chisasvanda.
Mina ngugift karezi ngibe nohlupho le-school fees. Abantwana ababhatala i-school fees abafundi, so ngangokuthi lokuthi i-school fees yasithatha ngaphi angikwazi, lemsebenzini ngamiswa yakukholwa. So kanti ezinye iy'khanyele ngiyafika emsebenzini lami ngibambe lapha lambe nokuthi ngiyethenga nje ukuthi sidle ngabe umuntu odobha ebhimili, kodwa hhayi umuntu yakhathesayo ayihambeli kuhle manje angikwazi ukuthi ngizidla ne-school fees. Ye amatisha nje ukuthi ayingahambe ezikolo, so labantwana babengasele ukuthi bazafundani. Iningi bathi bafunda kumafoni, manje kumafoni akufundeki ngoba ngiswele imali yokubhadala umntwana i-school fees ifoni.
Emafonini laba befuna idata phela.
Ye babefuna idata, mna ngingekabiyona imali yokuthi ngibhadale i-school fees. So khonapho nje angikwazi ukuthi amatisha ukuthi uhamba njani.
Umnyaka lo phele bebengafundi.
Umnyaka wonke bahlalile bengafundi. Sesiqalisile umnyaka lo bazakuthi uyawubona vele uza phela kungafunda ngoba kuhamba 1 day, 2 days awuntu angikhona akuhambi vele.
Mina nguMichael Yati. Lapha ekhaya siyahlupheka kakhulu lapha eZimbabwe. I-school fees ziyakhwela okunye okunzima size sehluleke ukuthi sibhadale i-school fees zabantwana. Into zonke zikhwela ukuthi ukudla ukuthi ukuthini kanti i-school fees zikhwelile sisanda ukubhadala. Sesithile ukuthi sokunestrike thina sibhadala inkalakatha sezimali ezisabelayo ezikhakha. So sesizama ukuthi sizitandise abantwana behambe kuma-private lesson. Kuma-private lesson kuyadura i-20 to 30 each mntwana ukuthi ezefundiswa. Sesinodubo olunye olunye oluzima kakhulu ngoba sisakwazi ukuthi sisanda kubhadala i-school fees inkalakatha zemali engaka. Kube sokuthiwa kufuneka amatitsha asengena kwisitrike ko kasikwazi. Lokudla kuyadura kunzima la, akulanto ejiphileyo, zonke izinto ziyadura. Akulanto okuthiwa ijiphile, ukudura i-transport konke akulanto. I-cost of living is very high. Hayi kwabalungisa amatitsha abuye ezikolo ngoba sabhadala inkalakatha yemali. Uhulumente kumele ayilungise iy'koleni kuzijesa ubuhlungu kulale imali esiyibhadeleyo.
Siyadubekasibili siyathi sibhadala ifees abantwana bengahambi esikolo ngapha le misebenzi yangikhona kayikho, sina singasakwazi ukuthi senzeni. Asazi lokuthi uhulumente angasincedisa njani ngabantwana. Sabhadala 3rd term ya-last year, the term yona le yakhathesi. Bahambe esikolo kanye ngenyanga kanye ngeviki baphenduke endlini sokuthiwa libuye next week Monday.
So nxa benje abantwana behamba lina nxa likhuluma namatisha wona thina amatisha.
Amatisha awasikhulumi lawo, akulanto asitshela yona. Into esisenzakalayo ukuthi amatisha sesenza ama-extra lesson ezindlini zabo 150 rand, of which mina yale ngingayi-afford 150 rand, okutho ukuthi umntana ami sezahlale engafundanga.
Manje likuzayenziwa nxa likhangela.
Sesiphonga ukuhlala siphonga ukuthembela ukuthi kuzalunga.
So manje abantwana bathini bona njengoba befunda kanye ngeviki, kambe bazabamba bazabhala njani amazamanation?
Akula kubhala amazamanation kuphela, kuyadinga amapikisha ngoba kula kubhala abakwazi abaza kubhala.
Siyabonga mama, kanje uthemba negama.
Mina nguMangweni.
Mangweni, siyabonga.
Aletha Nkomazana kusuka esigabeni seSwanilizwe. Ngile problem lapha abantu abami bafunda esikolo seMchali kodwa abantwana bahlezi kwamanje ekhaya bathi akula matitsha, amatitsha kuma-strike. So ndabo ECD abayi-2 ngibhadala imali ye-school fees kodwa abantwana kabafundi. So angazi ukuthi imali leyi ngiyibhadaleleni esikolo ngoba abantwana kabayo esikolweni. Ubuhlungu abantwana kade sinabo grade 7 abakhayelela ukuthi ngabathola something esikolo kodwa batholi ukuthi ngenxa yesizathu samatitsha. Silama-form 1 okumele ukuthi ngathola uncediso. ECD bona abasesikolweni kumele ukuthi ngabathola uncediso kodwa batholi lutho ngesizathu samatitsha. So besicela nje ukuncediswa ukuthi abantwana bethu bazame ukufunda labo bethole ikusasa labo ngoba abanye sebevele sebephansi ngendaba zemfundo. Akulanto abazabayazi abantwana, bagcina besenzele okunye okungaseyikho, kugcine sesireceive abazukulu instead of thina sifundise abantwana bethu. Siyacela amatitsha kungani kuba ngcono amatitsha abuyele ezikolweni.
Bekungabalaleli beStudio 7 bexoxa lo Ezra Chisasvanda. Kulezi insuku balaleli asenelisi ukwamukela imbiko yenu elivame ukusithumela yona ngeWhatsApp ngoba umakhale kukhwini wethu kasebenzi kuhle kodwa siphezu kwayo le ndaba. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amazwe omhlaba ananze ilanga leWorld Malaria Day izolo. Inhlanganiso yeWorld Health Organization ikhuthaza ukuthi aqhubeke ngemizamo yokulwisana nalomkhuhlane. Kubikwa kulokuthula okungajwayelekanga esigodlweni seChad kulandela ukungcwatshwa kobe ngumongameli umnumzana Idris Deby yena ofele empini yokulwisana labahlamuki ngeviki edluleyo. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Abebandla elibusayo elamademokrasi baya phambili ngemizamo yokuguqula ukusebenza kwamapholisa wona etheswa icala lokubulala abantu abansundu mahlayana nje. Phansi kwebhili abayilobe ngemva kokubulawa kukamnumzana George Floyd edinga ukupasiswa kulowa house la kuSenate, ama-Democrats athi afuna kwesulwe umthetho ovumela amapholisa ukuklinya izibotshwa entanyeni njalo lawo ayabe ebulele abantu kungela sizathu angavikelwa ngumthetho. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringa yi.
Ye, ngibona umzamo lo wama-Democrats ukuthi bafake amapholisa under a microscope ngendaba zokuchokehold abantu ukubandezela abantu entanyeni bebulala abantu abangela macala. It has been going on for a long time. Ma sikhuluma nge-criminal justice system. I-police or amapholisa, you are the first respondents ku justice system yaleli lizwe. So singakhangela vele sisuka from the history and the beginning of this country, sesikhangela i-slavery, le institutionalization, mentality yona le, sibona amapholisa are on the forefront. Ngoba ma usubotshiwe or usungena etilongweni usufake ngamapholisa ongumuntu omnyama, the chances ukuthi icala lakho baliqede or baku keep it on a non-guilty charge ma ungela umchuchisi ama lawyers kunzima. So sibona ukuthi amapolisa, they have been the last battlefront institutionalized hypocrisy racism lapha eAmerica. So ukuqhubeka abakwenzayo eCongress unumzana Karen Bass sponsoring the bill ekuthi amapholisa kumele abe responsible, ngibona it's a way forward ngoba bangaqalisa khonoko, it's going to be easier to reform a criminal justice system in America and then abantu abamnyama babe le fair trials and fair footing malisiya phambili.
Ubona besenelisa ukuyipasa yini ibhili le kuCongress ngoba ungakhangela amademocrats adonsa esiyale kuthi amarepublicans lawo adonsa esiyale.
Ama-Democrats nama-Republicans okwakathesi ngibone omunye umama u-Representative Capote from West Virginia esithi yena kulama-Republicans who are on board to support the George Floyd policing bill elizatshintsha the way that police officers act in America. So hayi okwakathesi sile hope ukuthi konke lokho bazakuyenza and amapholisa lawo azatshintsha the way that they conduct their business.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ugatsha lweZimstars luthi isilinganiso sokukhwela kwentengo yempahla sehlile. kodwa lokhu akutsho lutho ebantwini abaningi ngoba imali edingwa ngumuntu ukuze aphile kuhle ngenyanga ikhuphukile. Idale lesenethi likhangelelwe ukuvota kusasa lisamukela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe okwenziwe lidale lephalamende ngeviki edluleyo phansi kweConstitutional Amendment Bill No. 2. Ibhili le isolwa ngabaningi abathi ipha umongameli Mnangagwa amandla aphindiweyo. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 kuleli izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kuze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.